Ackerman.
Ngoma engifuna phansi engifuna phansi engifuna ngivile lengoma engifuna phansi engifuna phansi lengoma engifuna ngivile lengoma engifuna phansi engifuna phansi lengoma engifuna ngivile mayiti
Lengoma engifuna phansi
ngifuna phansi lengoma ngifuna ngivile mayithi ipinditi Ah, man.